namdla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lo mnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula Khumalo sikhuluma nje-ke lapha ngodaba lokubhubha kwenduna kazulu uvezi maduna mavu siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo
Thembo ngiyabingelela baba ngibingelela abalaleli bakho
likubona njani khonokho okwehlele induna kazulu
ukubi kakhulu lokho okwehlela isizwe kwehle ifu elimnyama esizwe mbube sekhulu baba kodwa-ke kuzima ukuwamukela ngoba ubaba ubeyinsika yesizwe
indaba abantu abaningi kade bethanda induna kazulu kangaka
kusukela ngesikhathi sobandlululo ngumuntu owama wamela iqiniso ngumuntu owalwa lokungaphathwa ngokulingana kwabantu walwa lobandlululo olwalusenziwa ngusmith lombuso wakhe walwa lwabo ubaba lolo bandlululo wamvalela ejele izikhathi eziningi ubaba maduna bekuthi nxa abombusazwe sebezitshela ukuthi balamandla kulezi nduna ngizayichaza leyo Mthembo ngoba akusomfihlo futhi akukho umuntu engingamjabulisa ngimthabise ngokuthi ngingamtshela iqiniso ilizwe leliyana likamthwakazi Mthembo lathathwa enkosini ulobhengula njalo izinduna lobukhosi yibo abanikazi baleliyana lizwe ama-politician ngabantu abavotelwa 5 years bangene baphume izinto zesilungu lezo ezingasisebenzeliyo mfuna ukuwubeka nje kucaca kodwa ubaba maduma walwa labelungu besiphatha kabi lakhathi esokungena abantu abamnyama bona labo bafika benza izinto ezifana cathu lezinto ezazenziwa ngabamhlophe ufike walwa lazo ubaba ubengayifuni into yokuthi abantu baphathwe ngani zinyamazana kudle labo abaphezulu abantu behlupheka phansi ubengayifuni leyo nto ubaba okwenzeka lokho kubulawa kwabantu ngama early 80s okwambhuqazi ubaba ubekhuluma ngakho athi kumele ukuthi kukhangelwe abantu bathonisiswe ngezenzo zabo yikho lokho umuntu ungabulala umuntu uyathonisiswa ayikho enye indlela kodwa-ke into baba emqoka yikuthi ubaba mafu bengathabisi umuntu ube mele iqiniso engajabulisi umuntu mina mvele emaguswini le lathi la induna yakithi yakokhumalo umadliwa kodwa ngithe ngihlangana labantu bakogodlwayo mina qobo lami ngabahawukela indlela abaphila ngayo ngabantu abebezigqaja ngalokho abayikho kusenziwa yibukhokheli bakhe ubaba umaduna ukuthi wayefaka ebantwini ukuzazi lokuzazisa nokuzigqaja
kutshona konke lokhu baba Khumalo
ukuzigqaja Mthembo kasitsho ukuthi ubususeyisa abanye abantu kodwa-ke ukuthi uzithande uzigqaje ngalokho yikho uyazi abantu bahluphekile uthwala abantu bephila impilo yakhe yonke umuntu efuna ukuba ngomunye umuntu akubusisekanga lokho manje abantu bakogodlwayo bayazincoma ngokuthi bangugodlwayo omnyama bayazithanda ayikho into embi ngalokho yikho sonke nje izigaba ngezigaba lezinduna ngezinduna yinto kumele bayifake emuntwini umuntu azithande ngalokho ayikho khona angazibukeli phansi baba silahlekelwe njengesizwe ngendlela eyisimanga silahlekelwe ubaba ubesifundisa into esayisifundiswa ngabadala ukuthi ungaze wadle emzini ungenziswa izinto ngoba sokufaka izinto phambi kwakho kwafaka ukudla sutshintsha sukhulume into engaqedakaliyo mane eqinisweni umbuyancitsha ukudla mane eqinisweni leyo nto singeke sesiyikhohlwe ngokuphatha abantu okwenziwe ngubaba okokugcina ubesilwa lalaba abantu abanye ngamachayina abanye bavela kwenye izigodi bafika bagebhe ilizwe lakhe random yinto bayinona leyo ubengayifuni baba futhi iyenyanyeka mfuna ukutho sithina singabafuyi benkomo uzazifuye uzithini inkomo sola magodigodi ilizwe lonke Mthembo angifuni ukwelula sibuhlungu ngalokho okwenzakeleyo sithi ke kubantu abakhe lezihlobo hayi abaduduzeke Mthembo nathi siyisizwe siyakhala kakumnandi kuzathatha isikhathi futhi ukuthi sizakwamukela. Siyabonga mthetho.
Hayi ke manje simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sesixoxa lobaba uBonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uVulelani Lobhengula Khumalo. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki yezayo.
Sigcina amasiko wethu, owangusenziwe manje.